sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siya hlangana kweza kusihlwa mthokozo muhle ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNtulikazi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Asiboni kulomunye ongaphambi kanjena phamba nesimsebenzi ekhona. Okwakhathi sithatha sathi ukuthi hayi, aqhubeke nephambili ngomsebenzi wakho omuhle. Umsebenzi lowo yiwo siyasebenza lathi sibone iZimbabwe isinika sibone emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa.
Abasakhulayo bebandla leZANU PF bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Lanxa nje isikhathi sakhe siyabe sesedlule. Kodwa uMnangagwa uthi kafisi ukuqhubeka esembusweni.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yalokubuswa ngochuku ngumongameli Mnangagwa.
Amabandla aphikisayo kwele South Africa akhuthaza abatsha ukuba bavukele uhulumende weZimbabwe, yena obopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU PF benze umhlangano eHarare namuhla baphuma lesinqumo sokuthi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kuze kuyefika umnyaka ka-2030 lanxa isisekelo sombuso singakuvumi lokhu. Kodwa yena uMnangagwa obesemhlanganweni lo uthe uzalandela isisekelo sombuso ngokwehla esihlalweni isikhathi sakhe nxa sesifikile. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Abatsha abakubandla leZANU PF Party kumele umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni loba isikhathi sakhe singafika ngomnyaka ka-2028 ukuba asuke esikhundleni njengalokhu okulotshwe kusisekelo sombuso welizwe. Kodwa uMnangagwa wethule umbiko enkundleni yokuxhumana e-XCity kasoze ahlale esikhundleni njengalokhu okufiswa ngabatsha labanye abakubandla leZANU PF. Abatsha laba abavela ezabelweni zonke bathe gwaqa namhla eHarare lapho bathethe isinqumo sokuthi uMnangagwa kumele ahlale esikhundleni. Bethule ugwalo olujulileyo besithi bakubone kufanele ukuthi ehlale esikhundleni lesi ukuze aqhube kahle inhlelo zakhe zonke. Ngokuhlangothi lwabatsha uMnumzana Munashe Mdutsa ubesemhlanganweni lo uthi bakhulume izifiso zabo njalo lokhu okukhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngokwentando yakhe.
Asiboni kulomunye ongaphambi kanjena phamba nesimsebenzi ekhona. Okwakhathi sithatha siyafisa ukuthi hayi, siqhubeke nephambili ngomsebenzi wakho omuhle. Umsebenzi lowo yiwo siyasebenza lathi sibone iZimbabwe itshintsha, sibone emgwaqeleni siyo amadema ayalungiswa. Indawo yonke lapho ohamba khona iZimbabwe every district kunento eyenzakalayo ngomsebenzi ekamongameli othole isiqinisekiso yini ukuthi kuze lakhiwa ngabanikazi bakhe. So thina yithi kuphela esikuthakazelayo khonokho. Yikho nje njengabontanga arivumelana amaprovinsi onke ukuthi hayi kumele aqhubeke khonakhona akwenzile ukuthi imisebenzi yakhe awuphutshise owathi imisebenzi funa ukuthi ngomnyaka ka-2030 abantu umkhonomi wethu ube usingaphakathi laphakathi nxa sizilinganisa namanye amazwe.
Isikhulumeli sebandla leZANU PF uMnumzana Parae Marapira uthi kuyazwakala okukhulunywe ngabatsha kodwa kumele kulandelwe izifiso zikaMnangagwa njalo lesisekelo sombuso welizwe.
Isuse bathu leZANU PF tinoterera mashoko ataurwa naiye mkuru webatho Ivo vamunangagwa vakataura vakati havasi kupfurira. Mashoko vakataura ndo mashoko atinoteerera nekuti isu tinoshanda neguidance, isu tinoshanda nedirection. Tine hierarchy.
Siyakuzwa ukukhulunywa ngabatsha njalo sakuzwa ukwethula uMongameli Emmerson Mnangagwa. Uqhakathekileyo ukuthi leli libandla labantu njalo lilandela imithetho yelizwe. Sizalandela imithetho yelizwe njalo sikhloniphe lezifiso zikaZulu.
And they are free to associate vachitaura zvavanoda vachishwira zvavanoda
loku kusekelwa ngumnumzana Sydney Sekeremai okuhlangothi leZANU PF Council of Elders umhleli wezindaba ze Newsworks umnumzana Dumisani Muleya uthi abatsha laba bathunywa uMnangagwa
siyayazi indlela abasebenza nayo abakhokheli beZANU PF ushusela kudala uma umuntu efuna ukuhlala uqala ngokuthi hayi mina sengifuna ukuhamba esenze ukuthi abe seyajika phambili athi hayi mina njengoba sengikhulumile ukuthi ngifuna ukuyaphumula kodwa ke nginenkinga la yokuthi abantu abafuna ukuthi ngihambe mina njengomkhokheli weqembu ebandla leZANU PF angikwazi ukuthi ngiphikisane lentando kaZulu ngiphikisane lentando yabantu so kusho ukuthi mina sengizalalela lokho okutsho ngabantu njengoba njengomkhokheli weZANU PF mina ngisebenza ngezifiso langentando yabantu so kusho ukuthi sengiyahlala ngoba abantu bachanjalo besenzela khonkhwana ekhuluma emthare laphana esithi sezahamba yena usuke kwalo lenhlangano eminingi kakhulu emashingo ngale midlensi kwayiwa baye much north nambo begijima bese much south manje sebehlanganisa ama-youth la ukuze balandele lesiqumo sokuthi kumele ahlale nguye okwenzayo lo usukuthi khona ubevele efuna ukuhamba uvele engafuna ukuhamba
umleya uphinde wathi umnumzana Constantina Chiwenga umsekeli kaMnangagwa ubothwe imbila zika konde kudaba lolu umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance ulombono ofanayo
lokho kwenziwa ngama youth kuyinto engaqondanga ikakhulu ephikisana le constitution yelizwe okutshengisa khona ukuthi vele izano kayimeli i constitution kube sokudanisa ukuthi uMnangagwa ukuthi angabakhuzi ukuzano akukhulunywa lutho ngaluthunywanga so bathunyiwe abafana laba kuyisifiso sakhe kodwa yena ufuna ukuthi enze angathi into angayifuniyo siyakhumbula ukuthi umgabe yiko vela bekwenza ngumdlalo awufunda kumgabe uMnangagwa ukuthi uyazenza ngathi hayi ngabantwana sebethe akula mntwana okhuluma into umzali angayivumanga ikakhulu kuzani yinoma ngubani ngamuze sukume khulunywa uthunyiwe inxa ikhuluma uthunyiwe nxa kwathiwa kukhulunywa ngokuthi ugenula umgabe okhulumile ngwayethunyiwe so uMnangagwa loba engazenzeni angarubha abalutshwana kodwa kusalayo ukuthi nguye vele umuntu owenza into le ayenzayo le ubonakale ngokuqalisa ukufaka ifamily yakhe ezikhundleni ukuthi uvele uyazifukamela uyazilungiselela ukuthi angaphume esikhundleni kuthi uzazaphume ngokufuqa ngokho
kulabanye abathi ibandla leZANU PF selidabu phakathi nxa yokwenziwa uMnangagwa ofuna ukuhlala ekhuluma emphakathini esithi ufuna ukuthiya isikhundla lesi kodwa yena elesifiso sokuhlala embusweni ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingokips Dube
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party angamachumi amabili 20 abotshwe ngamapolisa namuhla engubo enja kobulawayo ngesikhathi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngokubopha abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo. Kulabantu abedlula ikhulu asebebotshiwe njalo abanengi balokhe bevalelwe eHarare kwabulawayo lakwamanye amadolobho. Emaswingo kulesethekeli esivela kwele Czech Republic esilokhe sivalelwe ngemva kokubotshelwa ukuthatha ividiyo sichaza ukuthi akulamanzi kuleli dolobho. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights yazise enkundleni yokuxhumana e-X ukuthi amapolisa ahlasele amahofisi e-Crisis in Zimbabwe Coalition lawezinasu eHarare namuhla. Isikhulumeli samapolisa uCommissioner Paul Nyathi walile ukuthi kulokubotshwa mahlayana kwabalwela amalungelo kaZulu esithi amapolisa alondoloza umthetho. Wengeze wathi abalokukhonona ngokuziphatha kwamapolisa bavunyelwa ukumangala emapoliseni. Umnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, uchaze okwenzakale namuhla.
Lapho kwenzakeleyo namhla besiku-clean up campaign lapha enguvuyenza, and then kwase kufika-ke amapholisa aseNtumbane police station. Afika-ke asiphikha lapho wonke umuntu obekhona. Lapho abantu abangafika i-20 siqedile i-clean up yethu sesivala ngomthandazo. Kwavela kwafika-ke amatraga amapholisa lamapholisa, and then we rounded up. Sathathwa-ke sasike eNtumbane, sishone seNtumbane khona laphana, and then after that basebe-confirm eNtumbane ukuthi usuku lwanamhla akala case. And then-ke kwasekuqala ukuphikhwa abantu, kuphikhwa abanye abangu-3 manje abase-central police, and then kwaphikhwa abanye abangu-6 abasephumula as reference to amanye ama-cases abadinge eChabalala, enye abadinge asephumula. So as we are speaking right now, abanye sesecentrali, abanye sebethethwe sebephumula. We had to see abanye ukuthi bazabenzani basele eNtumbane police station.
Umnumzana Velile Moyo, isikhulumeli sebandla leMthwakazi Republic Party, obexoxa loTabo kaNcube weStudio 7 esebulawayo Central Police Station. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ekhokela inhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Rights Association.
Umhlangano we-SADAG ubulithuba elihle kakhulu ukuthi ilizwe leZimbabwe lizikhangise emhlabeni liyilizwe elilungele ukwamukela imali evela kwamanye amazwe, liyilizwe elilungele ukwamukela izivakatshi, ilizwe lapho ungafaka imali ilondolozwe ivikelwe, liyilizwe elihlonipha umthetho, liyilizwe elihlonipha amalungelo abantu. Manje-ke ukubotshwa kwabantu abaningi kangaka ngale ndlela sekuthethe lonke leli thuba sekulikhangelise khona ngale, kulapho imisakazo lo mhlaba uyabe usukhangele khona ukuthi hayi leli lizwe kalihloniphi amalungelo abantu, kalithanda abantu abatshengisela ukuthi kabasuthisekanga ngalokho kuyabe kukhona elizweni. So kulithuba elilahlekileyo leli.
Abanye ababotshiweyo sibona beqhubekela phambili bevalelwe bengakakhululwa ngesibambiso kumbe i-bail. Likubona njani lokho?
I-constitution yeZimbabwe ikwenza kucace kahle ukuthi umuntu nxa esebotshiwe kulilungelo lakhe ukuthi athole i-bail ngaphandle kokuthi kube lezi zathu eziqinileyo eziveza ukuthi mhlazana lithoniswa icala uzabe sebalekile kazokutholakala, kumbuza kwethusela ofakazi, kumbuza kwenza okunye okuza kwenza ukuthi ukusebenza komthetho kungabi ngokuqondileyo. Ngakho-ke kakufanelanga ukuthi abantu balelwe ukuthola i-bail, kuyinto ephula amalungelo abantu.
Udaba lwemasingo lapho okulesivakatshi ese-Czech Republic esibotshiweyo lilubona njani?
Zonke zona lezi zinto ziveza ilizwe kabi, zenza bethuka abanye abantu ababefuna ukuthi bavakatshele ilizwe. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi labo abakhangelwe ngomthetho bangaze bawusebenzisa ngendlela engafanelanga, ukuthi kuso sonke isikhathi nxa ngabe kulensolo, kulomuntu osolayo abotshwe, kulomuntu okhalaza abotshwe, kulomuntu okhuluma lokho abangakuthandiyo abotshwe. Ukubopha abantu kuso sonke isikhathi akuzange kwasebenza, kusoze kusebenze futhi. Asifundeni ukuxoxisana, asifundeni ukukhulumisana, asifundeni ukubonisana, asifundeni ukuzwa abanye abalembono engafanele yethu siyilizwe. Kwakhiwa kanjalo, akuyiwa nganxanye kungemanzi, kanti-ke vele kwakhiwa ngokuhlukana kwembono, kwakhiwa kanjalo.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yamalungelo abathengi, iNational Consumer Rights Association. Ubesecingweni lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele umuntu wonke weZimbabwe okugoqela labezinkonzo bancedise uhulumende ukubona ukuthi umhlangano weSADAG ozaqhutshwa kuyona le inyanga eHarare uyaphumelela. Ukhulume amazwi la embuthanweni womthandazo oqhutshelwe eHarare obuholwa ngumfundisi Andrew Taunashe, uBishop Nehemiah Mutendi lo Edmo Chiwota. Umongameli Mnangagwa uqhubeke wathi eZimbabwe selenelise ukuthuthukisa inhlelo ezinengi. Lanxa nje letheswe izijeziso zenotho ngamazwe aphetsheya. Lokhu kwenzakala lanxa ezinye inhlanganiso lamanye amazwe besithi akufanelanga eZimbabwe liqhube umhlangano weSADC ngoba alinanzi amalungelo oluntu. Nanku libopha mahlayana abaphikisayo labalwela amalungelo kaZulu. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF uMnumzana Mbongeni Dube oyemela iLupane East edale lePhalamende kodwa okhuluma ezimele utshele uStandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ilungelo loluntu alephulwa elizweni njalo eZimbabwe liqhuba kuhle amalungiselelo alumhlangano.
Kuyafana nje nokuthi ma kule kuyapa ngisebengama-members ekuyapa uthayelana imali. Ngakho kumele ukuthi wena uthayele imali kuze kuthiwa ungathayele imali kodwa uyi-member yethu. Yikho-ke abazama ukuthi bakuhle khonokho. IZimbabwe yi-member yeSADC. So sekumele ukuthi ithathe i-chairmanship. Akusamelanga ukuthi kuye eZimbabwe. Okulungiswayo kuyini eZimbabwe ngoba yonke into yalungiswa mhlaka 23 August yadlula kikhonokho. Khathesi isikhathi sokuthi sibe senza ingqubekela phambili senze ama-development. Bika ama-difference aside sibone ukuthi sisiyafika. U-2028 siyabe siyenzeni okudivelopilize. Ayisikho ukuthi yimhlangano kuphela owenzakalayo, but ngokuba khona kwawumhlangano lo eZimbabwe siyabona ukuthi kathe sikule mgwaqo inkalakatha yomthambalala womgwaqo osuyenziwe from Harare to Mount Armtien. Siyabona sokunamavilasi rangale akuleyo asoze dilize ngenxa yeSADC leyo imhlangano phela. Izinto ezizasala ziseyenzela izwe lelo. So ukusibuya kweSADC lapha kuyinto enzekayo.
Abanye bathi kungani sokulungiselelwa abantu bemzini ngoba kungani lokhu kungabe inhlala yenza.
Ya, anti nanxa ekhaya kubuye umuntu wemzini phela singazukuthi besidla umfushi izolo singabulalela umuntu wemzini inyama. Inyama leyana siyidlala nxa ukuthi umuntu wemzini ufole ekhaya. So ngokunjalo-ke kuyafanana nakhona eZimbabwe. Awungeke wena ukuthi iguma lakho libile kubuye umuntu wemzini iguma lelo. Kodwa ungathanyela ekhaya futhi sokusala kuthi yini ekhaya phela. Iyona leyo into eyenzakalayo ukulungiswa komgwaqo ukuthi e-Mount Armtien. So kuthe kwabambanisa lokuthi kwenzani kuleSADC but sokuyinto esiselisikhona. Ungabona umuntu eloke ekhandabuza esithi akumelanga ukuthi kube khona khonokho umuntu ozondilize la ngoba ungazibona ungavuna ukuthi kube ne-development elizweni lapho kumbe kube ne-programu enjengayona le elizapho kuye kune-problem ama-problems abathi akhona alungiswayo iwaphi kahle kahle ngaphandle kokuthi ama-problems akhona kumele alungise kumele ayekulungisa ama-opposition parties ngale ngoba yiwa le-problem phana ngale kona bodwa singathi ukuthi ama-problems akhona amanye elizwe wayo.
Njengoba umhlangano weSADC uqhubeka eHarare singathi Matabeleland izathola yini ezinye inhlelo zentuthuko ekulungisweni kwemigwaqo lokunye njalo okulungiswayo.
Siyakwazi ukuthi vele abasoze bayekele bebaphume elizweni bangakanje i-Victoria Falls number 1. Yikho lapho abazaqalisela khona esingathi thina yikho lapho kumele sikhangelele khona ukuthi singathola something. Then-ke kuyose sithi ku-state of elokuzenene esikutholayo thina i-setting. Of course akunanto esizayithola but khonophiyana sokuthi yenzile indawo yaseHarare. Maybe sesingathola amanye ama-funds that angabuye ade nomuntu ayilungisa khonakale eHarare sengathi ayibethwa asabalala ayethayo kwezinye indawo.
UMnumzana Mbongeni Dube ulilunga lebandla leZANU PF njalo wake wamela iLupane East edale lePhalamende. Ubekhuluma lapha ezimele lo Standekile Mhlanga weStudio 7. Kwezivela kwamanye amazwe, uMongameli Bola Tinubu wakwele Nigeria uthi bazajeziswa kabuhlungu abathi sokumele uhulumende wakhe egenqulwe libutho kulandela ukutshengisela emigwaqweni okwenziwe kunsukwana ezedluleyo ngabantu bekhonona ngenkohlakalo lokudula kwempahla etshiyeneyo egoqela ukuhla. Lokho kubikwa ngabezindaba abeReuters. Kulabantu abafika phose amachumi amabili 17 ababulawe elizulu lesikhukhula kwele Somalia izolo. abezindaba be-Associated Press babika ukuba izulu leli libhidlize izindlu ezedlula inkulungwane ezilitshumi 11,500 edolobheni le-Abu Hamad. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, imikhankaso yabancintisa kukhetho lukamongameli iyaphambili namuhla. Amacele omabili ekhangelelwe ukwenza imihlangano yokudinga usekelo eWisconsin laseMichigan. Ozancintisa emele ibandla lamademokrats unkosikazi Kamala Harris uza khankasa emhlanganweni lo. Elomsekeli wakhe amkhethe izolo umnumzana Tim Walz, ongusibalukhulu wesigaba seMinnesota. Ngakolunye uhlangothi, umsekeli kamnumzana Donald Trump, umnumzana James David Vance, owebandla lama-Republicans, uza kwenza umhlangano ezigabeni esifanayo engela Trump. Uphenyo olwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi uHarris loTrump bangutshikile obhanqa kusekelo abalutholayo phambilini kokhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Sixoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Dan Moyo sambuza ukuthi uwabona njani amacele omabili.
Kuyacaca umahluko phakathi kwamaqembu lawo omabili. Umahluko wakhona usobala. On one end masikhangela iqembu likaTrump, sithole ukuthi uTrump leqembu lakhe ngabantu abazimisele ukuthi bona i-America yabo abayicabangayo bona bafisela i-America yakudala lapho kwakulobandlululo khona lapho abantu besifazana ababengela ma-rights abo. And then ma ukhangela iqembu likaHarris Lowell uthola abantu abaprogressive abakhuluma nge-America yakusasa yanamhlanje nakusasa, i-America ebambeneyo engelabandlululo. And so esikubonayo ukuthi ukhetho lolu luzodecidwa ikakhulu yintsha, ngoba intsha I think isivuseleliwe ngumkhankaso kaHarris Lowell. Intsha esikubona ukubana elakusasa labo angeke lize libe yikusasa elikahle elilempumelelo ma uTrump loVance kungaba yibo abanganqoba ngoNovemba.
Ukhuluma ngokuthi abatsha baphiwe umdlandla nguKamala Harris, kodwa ngakuhlangothi lwama-Republicans kuhlangothi lukaTrump. Siyabona ukuthi umsekeli wakhe uVance ngumuntu osasemutsha laye, mutsha mncane kakhulu.
Iye, mangikhuluma ngentsha kahle kahle ngikhuluma nge-age group yalabo abaleminyaka engu-18 ngingathi kusiya ku-30. Inketho eziningi ezidlulileyo besibona ukubana intsha le engikhuluma ngayo ibingekho that involved, engingathi ibingazimiselanga kangako endabeni zombusazo, ngakho bebengavoti. Kodwa sibona manje ngokunominethwa kukaHarris kutikiti lamademokrats, intsha le engikhuluma ngayo isivukelele manje, ngoba masibheka sibhekisisa ama-trends ku-social media, kubo-TikTok, kubo-Instagram, sibona intsha le isivuselelwe, baye-encourage-ana kakhulu ukuthi bayo-register ukuthi bavote, ngoba sekuvulekile ezingqondweni zabo kwacaca ukubana elakusasa labo lisezandleni zabantu abazowina ngoNovemba.
Indaba ezisegudwini kulolu khetho siyazi ukuthi zigoqela umnotho, udaba lwabantu bokuza esingathi i-immigration, kanye lezempilakahle lezinye nje ezitshiyeneyo. Ubona kuyiluphi kahle kahle oluhamba phambili oluza kwenza abantu bavote ngandlela thize?
Kuya ngokuthi umbuzo lo ubuza bani. Ma ukuthi ubuza ama-Democrats, ama-Democrats bazokutshela ukuthi amalungelo abesifazana, ama-abortion rights abo, amalungelo our health care. And olunye udaba kuma democracy oluphambili ludaba lokupreserve i-democracy. Kodwa uma usiya ngapha ukuza ama-Republican ukuthi bona yini kibo okuqakatheke kakhulu, bazokutshela ngendaba zabantu bokuza, bazokutshela ngendaba zomnotho ukuthi inflation kukhuphuka kwentengo kwezinto yizi zinto abaziqakathekisayo kakhulu zona lezo.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe weMelika, sixoxelaye eseVirginia khonapha eMelika.
The Voice of America.
Abakhokheli bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kwele South Africa sebeveze ukuthukuthela phezu kokwephulwa kwamalungelo oluntu. Ukubotshwa lokutshaywa kwamalunga amabandla aphikisayo labalwela amalungelo kaZulu eZimbabwe. UThuso Khumalo usipha lolu daba.
Intukuthelo le ilandela kubotshwa lokutshaywa kwabuhlungu kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change angamashumi ayisikhombisa last year kalombili 78. Umnumzana Jacob Ngarivume okhokhela ibandla le-Transform Zimbabwe unobhala jikelele yenhlanganiso yababalisi eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Robson Cherry, umnumzana Samuel Gwenzi, lonkosazana Namathai Kwekweza abalwela amalungelo luntu labanye okuthiwa bahlela ukuphehla udlakela elizweni. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters, umnumzana Julius Malema, uthi sekudingeka ukumanyana kwabantu beZimbabwe, inhlanganiso ye-African Union, a Southern African Development Community, lenkokheli zezombusazwe kwele South Africa ukuze kulungiswe ezombusazwe kulelo lizwe.
The Zimbabwean youth must rise.
Intsha yeZimbabwe sokufanele isukume yale kubuswa ngochuku ngumongameli Mnangagwa. Le ntsha yeZimbabwe lapha eSouth Africa, hambani liyelungisa ekhaya, hatshi uhlala liseyiswa sengathi alilakini.
Go and fight from there.
Umkhokheli weBuild One SA, umnumzana Musi Maimane, uthi kulihlazo ukuthi ele South Africa likutshaya indiva okwenziwa uMnangagwa eZimbabwe.
I call upon the South African government to cut.
Kudala ngisitsho ngithi iSouth Africa ayiqumi ubudlelwano bayo lombuso kantando kayiphikiswa kamongameli Emmerson Mnangagwa, ngumbuso wamanga ololunya wababulali lababhidlizi.
Ubona ngobudlelwano bebandla le-Democratic Alliance lamanye amazwe enkosikazi Emma Lewis Powell uthi awususwe umhlangano weSADC eZimbabwe.
The unrepentant ZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF selikuveze kwacaca ukuthi lizimisele ukwenza loba yini ukuze ligogodele intambo zombuso. iSouth Africa leSADC balomlando wokubona ukuthi iZimbabwe iyadeziswa.
Obligation.
Umgcinihlalo wenhlanganiso weZimbabwe Progressive Foundation, umnumzana Lance Mlilo, uthi uxhaso abaluthola kwele South Africa luyabathokozisa.
Sokubonisa ukuthi udubo lwabantu beZimbabwe alulona olwaseZimbabwe kuphela, kodwa jikelele eze-Afrika, jikelele eze-SADC.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF kwele South Africa, umnumzana Msununguli Mbongolwane, uthi lokho okuthiwa ngabantu ngeZimbabwe ngamanga abantu abazidingela uxhaso lwemali.
Bengalinge nje, bengalinge bangene, bangenelele kule SADC. Ngoba iSADC siyazi ukuthi inhlangano ezama ngazo zonke indlela ukuhlanganisa izizalwane zamazwe wonke eSADC. Ibuthakathi phela lobo.
Ekhuluma engcwabeni weqhawe lesizwe, umnumzana Makhethi Ndebele eNational Heroes Acca ngumvulo, umongameli Emmerson Mnangagwa uchaze insolo zokwephulwa kwamalungelo oluntu ezibhekiswe kuhulumende wakhe njengenkulumo ezingalabufakazi.
Sihlaselwa ngendlela ezihlukeneyo ezigoqela ukukhuluma amanga ngelizwe lethu lemikhankaso esekelwa ngemali yevela phandle kwelizwe.
Kusenjalo isikhulumeli sebandla le-ANC, umnumzana Zuko Godlimbi, akavumelani lokuthi umhlangano weSADC ususwe eZimbabwe, kodwa uthi kufanele uqhubeke ukuze nxa kukhona ulingiswayo kulungiswe kulo mhlangano. Mele Studio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngingutuso Khumalo.
Sesifike komlindi yagcina, kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona ngemali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisebenza Kwamanye amazwe kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.